Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 9 kuNcwabakazi 2024 ngoCape Stove. Endabeni zethu namhlanje.
Uhulumende weZimbabwe kakhuze ngalokho akwenzayo. Uhulumende owangena vele elihlo ngandibe namhlanje over 40 years.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ne-United Nations, isigodlo seMelika eZimbabwe labezokholo bakhala ngokubotshwa mahlayana kwabantu kweleZimbabwe.
Kengiyabuza wathiwa umhlakathili wathathwa ngusobhuku lapho isimu yami khona ilokishi yami kumele ukuthi yena achiye yona le indawo yami ngoba kathiwe yakhe ngeyami thina sifike lapha 81
izakhamizi zidlebhana labalwa impi yenkululeko ababathathela imizi lamadlelo lingakhuthwa isigaba somculo ese-Walls of Friday. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni wonke jikelele ye-Amnesty International, isigodlo somela elemelika eZimbabwe, umanyana wamazwe omhlaba owe-United Nations, amabandla ezokholo labanye bathi akumelanga eleZimbabwe libophe amahlayana abaphikisayo labalwela ilungelo likazulu. Imibiko le yethulwe kulabantu abedlula ikhulu abavalelwe e-remand prison besethezwa amacala okuqoqa ukutshengisela emgwaqweni ngesikhathi somhlangano we-SADC Summit kanye labatshengisela phandle komthethwandaba besola ukubotshwa kwabaphikisayo. Abezindaba abeZim Live babika njalo ukuthi abantu abahlome ngemibhobho egoqela ama-AK-47 bazame ukuthumba umkhokheli wenhlanganiso ye-Trust Africa uMnumzana Briggs Bomba namhla eHarare. Kubikwa njalo ukuba amapolisa adinga njalo abanye abaphikisayo okuthiwa bathuthozela udlakela. EleZimbabwe lizaqhuba umhlangano we-SADC Summit kusukela mhlaka 17 kunyanga yolale. Uze sihlaziye okwethulwe izinhlanganiso ezithiyeneyo lesigodlo seMelika eZimbabwe kanye lokwenzakala elizweni lonke jikelele, uThabuka Ncube uqoqelo nobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube yena othi inkuthazo le ilakho kungalalelwa.
Ubona kuyimibiko eqondileyo ukuthi uhulumende weZimbabwe kakhuze ngalokho akwenzayo. Uhulumende owangena vele elihlo ngandlebe namhlanje over 40 years elokhu esenza into engaqondanga, into embi kakhulu umhlaba wonke lo ungawukhangela usuvuma ukuthi ukubusa kuyatshiyelwana ngoba lokho ku-about ukuhlala esikhundleni. I-South Africa, Botswana, Zambia, Mozambique, Oswaziland, Lesotho khonapho makhelwane, bonke bayatshintsha uhulumende. Thina yithi okungatshintshwa uhulumende okumele umuntu azayegenqulwa.
Abanye eZimbabwe ikakhulu abalwela amalungelo oluntu bayakhala njalo bathi uhulumende usebethusela ngemva kokuba kubonakale izimota zamasotsha zibhoda kanye lendizamtshina. Likubona njani konke lokho?
Ye vele uhulumende lo uphila ngokwethusela. Uvele waphila njalo umbone senzogugura wundi kwakuyikuthi abantu kabesabe bavume into ayifunayo. Umnankagwa njengoba besesikhundleni abantu kabamfuni. Uyakwazi futhi khona kuvele uyesaba uhleli ngovalo. Yikuzifaka esikhundleni kuvele kubi khonapho. Nxa uzifakile uzaphinda wesaba ivini nxa ubona izithunzi ubalekele izithunzi ozibona ngoba kawungenanga ngendlela.
Abanye abalwela amalungelo oluntu bakhala ngokuthi uhulumende uqakathekisa abantu bemzini esemisa amalungelo kaZulu. Libona njani lokho?
Akaqakathekisi abantu bemzini, uqakathekisa isikhundla.
ukuhlala esikhundleni ngoba abantu bemzini ngabuya baqhakathekisa ngabe wenza lokho abantu bemzini abakwenzayo emizini yabo kodwa ke simbona esenza lokho abantu bemzini abangakwenziyo emizini yabo ngabantu abahloniphayo abahlonipha ilungelo loluntu lakho konke
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ubequphwa econgweni lotaboka Ncube we-Studio 7 ese-Johannesburg wele-South Africa siphinde saxoxa njalo ngodaba lolu lomnumzana Kudakwashe Musaka umkhokheli wenhlanganiso edlelana lebandla le-ZANU PF e-Forever Associates Zimbabwe
I-US Embassy le-Amnesty International bake babhalela yini i-Britain ukuthi ikhiphe laba ababotshiwe e-Britain be-protest. Ngoba nxa bengakatheli bona nti, they should not pretend to be champions of democracy when it comes to Zimbabwe. They should let us run our own affairs as we see secure for our people, fit and secure for our people. I-government cannot watch abantu abayiphula umthetho ngoba kule-US Embassy ezavala ultimate ama ukuthi abantu bekhithi abantu bayiphula umthetho uhulumende ubonile through the security apparatus kule evidence yakhe iyabiqinile against abantu bona lapho so laba bona nxa bengela i-evidence bengakwazi ukuthi kwenzakalani akumelanga begijime ukubana bethi abantu bekhuluma
abanye bakhala ngokuthi abantu bemzini abezayo laba abesadiki babenza ukuthi kube lokubotshwa kwabantu okunje besithi kunxa kusiba labantu bemzini kuyamiswa na amalungelo abanye ukuze kwamukela abantu bemzini
It's actually the other way around. Abantu laba ababotshiweyo bona nxa kulento efuna ukwenzakala eZimbabwe kumbe kulabantu abemzini ababuyayo kumbe kulento esukuyihosta into esiyaziyo ukuthi bayaqalisa idrama yabo bayaqalisa ukueka bekasa ukuba ngumsindo bekasa ufuna ukuvusa umsindo kwesinye isikhathi beqamba umsindo ukuthi bagidnetshiwe kwesinye isikhathi beqamba amanga ukuthi betshayiwe besenzela ukuthi ilizwe libe lamadaka lingcole
abanye bathi uhulumende sethusela abantu ikakhulu abalela amalungelo oluntu bathi kubonakala izimota zamasosha lendizamchina ezipatrolayo besithi lokhu sekuyikwethusela uzulu
ngawufuna ukwenza into embi yethuka ngawafuna ukwenza into embi yethuka abantu bazihambela sibili lapha santando every day bayazibona bazidlula ngoba akulanto embi afuna ukuyenza so wena nxa kulalokhu okubi ofuna ukukwenza kumele uyethuka
Lo umkhokheli lo umnumzana Kudakwashe Musaka umkhokheli wenhlanganiso edlelana lebandla leZANU PF eForever Associates Zimbabwe obexoxa lotaboka Ncube weStudio 7 umphathi ntambo wendaba zekhaya umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi abantu abathi bakhahlanyezwa ngamapholisa kumele beyemangala emapholiseni njalo eleZimbabwe lingeke liyekele ukubopha abantu ngenxa yomhlangano weSADC Summit America, VOA. Izakhamizi ezihlala kuvillage 2A eNsuza esobeleni seMatoweleland North zidlephana labantu bokuza abazicandela imizi besithi bangabe bandla leZANU PF. Laba bantu bafaka imizi mahlayana lasemadlelweni njalo bahluthuna lensimu zabanikazi bengagqize qala. Kubika uEzra Jesus Banda.
Babuya ngobuningi bevele endaweni ezijeneze eZimbabwe bethatha umhlabathi kulindawo. Ukuthatha amasimu kakhulu uSilingo Ndlovu oleminyaka engamathuma esitshiyagalolunye lambili 92 ngabathi bangabalweli benkululeko kwenze izakhamizi zavusa umsindo zilwisana labantu laba. Uyakhala ukhulu Ndlovu uthi kakwazi ukuthi kwenzakalani.
Ke ngiyabuza wathi umhlabathi wathathwa ngusobhuku. Lapho isimu yami khona yilokhu isiyayo. Kumele ukuthi yena achiye yona indawo yami. Ngoba kathiwe yakhe ngeyami nafike lapha 81
ingane kaNdlovu uthi mkhosi Ndlovu udingwa yilaba bantu okuthiwa bafuna ukususela amanzi
cela ukuthi izakhamuzi zincedise ngoba ubaba ufike kule ndawo esefela ijaka la esaqinile njengami
unkosikazi Thokoze Ncube omakhelwane kaNdlovu uthi laba bantu bebedinga umntakaNdlovu ngamehlo abomvu
ungamntakaNdlovu wamswela wathi awuhambile bathi umtshele ukuthi asifunda kumbona ijazi kuyena le ndawo bathi bahama ovethi ukhulu wahamba emapholiseni Ofamphisa athi buyela kusebhuti.
Banengi abakhala ukuthathelwa imizi lamasimu abo. Ugogo Mancube uthi walwa lonobhala webandla leZANU PF kulindawo ezama umthathela umhlaba wakhe.
Student Zima, esuza lapha sithe sifika de ku right.
Ufika ukuthi sokulomuntu ofakwela. Ungathi uyavuza umuntu yakutshela ukuthi uphiwe ngomunye. Uzanyamalala, uzangona ukuprosify. Siyakutshela lokhu thina. Mina sivele sendindele ukufa vele siyakutshela khona ukuthi uyangena crossfire lapha Msalukazi.
Mnumzana Melody Sibanda ngomunye wabazihlalisa kule ndawo.
Nani la mazwi amaningi umntwana omncane angihambeli phambili kwezinye izinto kodwa kusalayo. Konoko okukhulunywa yikho okwenzakalayo mina angila amaningi.
Umkhokheli webandla lezanuPF kule ndawo onguye zekamize zithi ubisa abantu bokuza ebathengisela umhlabathi umnumzana Njalana Mangobongoro Moyo uthi akafakanga muntu kule ndawo wathunywa inkokheli yebandla lakhe ukuthi ibone uhlelo lokuhlalisa kutsha abantu.
Holy team khulu nguye wandandayo la. Ngithe sembulawa ngamehlo, semvela esibhedlela, semvela phakamehlo, ngafika abantu sebefakwe baba yivenkeleni. So mina kwaphi icala lami yilipi? Ukhona usobhuku ababizayo.
Usobhuku wakule ndawo kavele 2A, umnumzana Luta Chuma, uthi abantu bezanuPF sebazifakela omunye usobhuku.
Sesicabana, basithathela amasimu, basivala le migwaqo, basivalele yonke into.
Usobhuku obikwayo ethathela abantu umhlabathi, umnumzana Thomas Pedzi, encedisana nalowo othi wayengumlelo wenkululeko, umnumzana Walter Ncube, bayalile ukukhuluma le Studio 7. Ukhansila wakule ndawo umnumzana Thabiso Zwelonolo Moyo, uthi abantu bezanuPF bazenzela Santando enSuza, bethengisa izitanda.
As a member of the party, you are allowed to sell to any Jack and Jill. Just sell in 10,000 rands, 12,000 rands to 15,000 rands. Ama police alapha, 2 out of 10 the illegal settlers. I police angaliza by illegal settlers. Liniwe indawo yokwakha umuzi under the tree by any ordinary person. Do you think is that a police?
Umphathintambo wesebenzi emathele North njalo umgcinihlalo webandla lezanuPF kulesi sabelo esigoqela indawo leyo yensuza uthi ngamanga luhlaza ukuthi abantu abathathela abanye indawo zokuhlala bathunywa libandla lakhe.
Ngabantu abazenzelayo ngoba abafaki abantu mahhala babe babhadalisa. Konke lokhu kuyikuganga. So thina njengephathi, njengegovernment kumele iphathi emathebeleni ethi kumele uhulumende asithumele umuntu ezephathi uhambe egamula. Lawo bantu kufuze bereporte emaphoyiseni.
Izakhamizi eziningi ensuza zithi zihlalele evalweni zisesaba ukuba zizathathelwa imizi ngabantu bokuza okuthiwa basetshenziswa ngabanye abantu abakubandla lezanuPF. Yimane Studio 7 ensuza igama lango Ezra Jesus Bar.
Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Kusukela ngomfumfu nyakenye, abasamuki beqembu leHouthi abasekelwa ngohulumende waseIran bahlezi behlasela imikhumbi ethwala impahla edlula eBab al-Mandab phakathi kolwandle lweRed Sea leGulf of Aden. Abahlamuki laba bona abasekela iqembu leHamas futhi bephikisa ele-Israel balezikhali ezigoqela amabhomba lama-drone asebewasebenzise ukuhlasela imikhumbi engamajumi ayisikhombisa. Sebebulele abantu abane abasebenza emikhumbini njalo bathumba abanye besithi bafuna kumiswe impi ephakathi kweHamas le-Israel. Ngokusho kogatsha lwe-Israel olubona ngezomvikela, kuze kube namuhla abeHouthi sebehlasele ele-Israel besebenzisa izikhali zemoyeni kuze hlakalo ezedlula amakhulu amabili. Inyathelo elihle lokwenqabela iqembu eliyingozi ikulincitsha ithuba lokuhlasela. Kudaba lwamaHouthi, lokho kutsho ukuvimbela leli qembu ukuthenga izikhali. Njengoba izikhali ezinengi ezisetshenziswa ngamaHouthi zivela kwele Russia, eChina lakwele Iran, ukuvimba ikhono lokuhambisa lezi zikhali ngenye yendlela zokwenqabela leli qembu ukuzifinyelela. Ngakho, ugatsha lwe-US State Department solwethese abantu ababili izijeziso zenotho kanye lamankampani amane aphatheke kudaba lokuthengwa kwalezi zikhali. Inkampani yakuqala i-Al Shahari United Corporation Limited. Inkampani yakwele Yemen le iphathise amaHouthi ukuthenga izikhali kwele China lama-drone. Enye njalo inkampani ephansi kwayo esebenzela kwele China ele Guangzhou Al-Shahari United Corporation Limited yaphatheka ekuthengweni kwalezi zikhali. IGuangzhou Al-Shahari ilawulwa inkampani ye Hong Kong Al-Shahari United Corporation Limited. Womathathu amankampani la etheswe izijeziso zenotho phansi kweziqondiso ze-Executive Order 13224. U-Ahmed Kaleya Yaya Al-Shahari laye wetheswe izijeziso ezifanayo ngoba eyisiphathamandla se-Hong Kong Al-Shahari. Usomabhizimusi wakwele Yemen uMeha Yaya Mohammed Motaha Al-Kinai ungumqondisi wenkampani ye-Yemen Telecommunication Asset Company for Information Technology. Okuyinkampani ephathisa iqembu le-Houthi ekuthengeni izikhali. U-Al-Kinai lenkampani yakhe labo betheswe izijeziso zenotho ngesizathu sokuphathisa ama-Houthis. Ngenxa yezijeziso lezi, impahla yabo yonke efinyelelwa nguhulumende weMelika isibanjiwe. Ama-Houthis asebenza lamazwe afana lele China le-Hong Kong ukuthenga izikhali eziyingozi. Kusho umnumzana Brian E. Nelson, isiphathamandla sogatsha lwe-Treasury for Terrorism and Financial Intelligence. Uqhubeke wathi, elemelika lizaqhubeka lijezisa labo abancedisa ama-Houthi ukwenza imisebenzi emibi.
Le imibono kahulumende weMelika.
Abadala bathi ithukelwa ebandla. Nansi ithiwa Mahlabezulu kuhlelo Live Talk. Maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu. Sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethu zezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. Ngolwesibili silani ke nje.
Lilami uThabo Kancube, ontanga, Let Us Connect and Network, kuhlelo The Connection.
Ngolwesithathu ke,
kuhlelo Diaspora Forum, lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana noJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani?
Sicela kwesiphathelane lentuthuko kuhlelo Asiyihluzeni Bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga, sizophisana lomunye wami uMavela Sihlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kuLive Talk ngo-8 o'clock kusukela ngoMvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 A Voice of America. Sisakaza ku-radio, ku-Facebook nakuwebhethi yethu ethi www.voandebele.com.
Izakhamizi zenkayi Gwanda, Jolojo lezinye izigaba eMatabeleland zithakazelela inhlelo ezigoqela ezokulima lezokunika uzulu ukudla eziqhutshwa nguhulumende weMelika, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende weMelika ebambisana lohlangothi olubona ngenswelo zikaZulu olwe-United States Agency for Development lezinye uqhuba uhlelo olwaziwa ngokuthi amalima loko esigabeni seBhinga Wange Lupane Nkayi leCholocho kule mizi efika phose inkulungwane ezingamachumi ayisichiyangalombili 67,000 ephansi kohlelo lolu olukhangelane lokuthi kube lokudla okwanele abalambayo sikhathi sonke njalo kusetshenziswa indlela ezichiyeneyo zokukhonisa uZulu ukudla kanye lezokulima. Lungakasungulwa uhlelo lolu kwakulolubizwa ngokuthi ngamalima olwaluleza khamizi ezedlula inkulungwane ezilikhulu 118,000 ebulilima eGwanda eMangwe leCholocho. Kulabantu abaningi abathi ziyanceda kakhulu inhlelo lezi omunye wabathakazelela inhlelo lezi ngunkosikazi Sihle Nhliziyo ohlala emadlozi enkayi esabelweni seMathebeleland North.
Sihola eGwelutshena Clinic, sihola amafutha leporridge. Sokusincedise kakhulu.
Unkosikazi Thandekile Ndebele laye uthi waqala ukuthola amafutha lempuphu yelambazi elenyanga ezine ezithwele.
Ukuhola lokhu sokusincedise kakhulu. Kuncedise kakhulu uSiya ngendlela engimangalisayo la. USiyabonga usethola ukudla okulomsoco. Uyakhula kuhle sibili.
Uhlelo lweAmalima loko lukhangelelwe ukuba luzanceda abantu abaningi ngesikhathi sendlala enkulu eZimbabwe ebangwa isikhudumezi somkhathi eseEl Nino. Umqondisi weRural Communities Empowerment Trust, uMnumzana Vumani Ndlovu, uthi uhlelo lolu luhle kakhulu.
Indlala ivele igcile ebantwini bonke, kungakho ke ukunika abantu abalutshwana kwenza abanye inengi lisale liphakathi kwendlala esabekayo.
Ingcwethi kwezomumo womkhathi lokwenqabela ingozi, uMnumzana Everson Ndlovu, ongumbalisi ekolitshini yemfundo yaphezulu eNational University of Science and Technology, uncoma inhlelo ezehlukeneyo eziqhutshwa nguhulumende weMelika eMathebeleland.
Engikujabulelayo ngalolu hlelo futhi sisakhuluma nge-improve nutrition yikuthi lutagethe omama abazithweleyo, omama abamunyisayo, labantwana ba-under 5, labantu abadala sebekhulile. Njalo abadala ngoba sebelima kuma-irrigation sebekwanisa lokuzifidela abantwababo esikolweni.
Isikhulumi se-Amalima loko uMnumzana Keith Moyo uthi uhlelo lolu lokutholisa ukudla abesifazana abazithweleyo, abamunyisayo labantwana.
Sisebenza njalo ngokuthuthukisa umsoco wokudla kwabantwana. Okunye esikusebenzayo yikukhuthaza ukuhlanzeka emizini nokukhuthaza ukumelana lokuguquka kwesimo sezulu ngokuphatha kuhle imithambo yemvelo kanye lezokulima ngendlela ezifaneleyo.
Ezinye inhlangothi ezikuhlelo lolu ngeBureau of Humanitarian Assistance ebambisana leCNFA. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, u-Isaac Mpofu loLutendo Nyahora abamele eZimbabwe emidlalweni ye-2024 Paris Olympics bakhangelwe ukuba bazancintisana labadabuka kwamanye amazwe emidlalweni wokugijima umango omude kusasa kweFrance. Ababili laba bathi bazimisele ukuthola imendulo ezilohlonzi. Okwamanje akula ngitsho loyedwa odabuka eZimbabwe usethole imendulo emidlalweni le. Zonke isikhathi zokuzwa imibono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Basakazi, basakazi, tshona njani basakazi? Hayi, siyatshona basakazi. Jabula kakhulu basakazi, msinikeza iindaba ezimnandi basakazi. Jabulela kulabo abasisapotayo mpela ngento eyenzakala ezinye. Silapha mpela eSouth Africa but siyahlupheka. Walubona mpela uhlupho. Inkinga enginayo ukuthi bona labo iziphathamandla ezimbiza ngobaba umnango wakho. Akangizowani kwembiza sithi u-Emmerson Mtambudza umnango wakho akazi. Izothiwa ngubaba. Kwabe uthotha umuntu wangikhona omncane umnango wakho. Yena umdala. Njengoba azibona nje zonke nje imihlathi le yomile. Kodwa azozithi baba kumnango wakho. Izolami ikuphela amazinga ethusayo. Wena uyebiza umnango wakho ngobaba. Ayi, nami ziyakuqala. Lo mbuzo onjalo. Amanye abantu babiza ama-president amagama abo. But nalimbiza ngobaba. Yikho phela kwenza ukuthi igcine ibopha abantu ngoba lithi ngubaba.
Livuka njani litshona njani basakazi bami bakaStudio 7. Linjani khona ngapho boGibbs bonke linjani khona ngapho kwele America. Lokhuluma ngucetshwayo wesibanda ngilapha eSouth Africa. Into engiloku engimangaza loku engilalela inews sikaStudio 7 everyday. Ngizwa kuthiwa yikuthi eZimbabwe ithi umnanga kwekabuyela game. Kambe kunomuntu ongajabulela ukuthi ilizwe liyalungiswa ukuthi kulunge iHarare. IHarare kade yalunga. Now ibizwa kuthiwa is the city of industry because woke ama-industry esasilawo kobulawayo siayi hayi iHarare sinani thina kobulawayo. Abantu bakithi bayaxakha mani.
Siyabezwa laba akuthiwa ngama-youth ezanto okuthiwa ngumunashe lo. Umntana ongangawo eshiwo ngelangqondo ole kukhanda elicegazi ngelentethe ukusithela ngemgwaqo elungiswa iHarare. Sihlale iHarare thina sonke. Hayi dina yabo sijayela kanti. Into ezibhezo kuvala abantu bemizini amehlo lezo into engazayithola liphakama ngazo ukuthi mnanga kwakumele azivusele kuzokefa ku-2030. Yo, hayi abantwana abangangani kuyanyanyisa njani ukuthi bazobekhuluma into enyanyekayo njengalo. Lalo layo ukhuluma izolo okuthiwa ngoDube, kuthiwa ngoBhedi Dube, kuthiwa ngobani wakoDube lo layo. Hayi dina mani lana-ke liyenza into ezidle ngqondo mani.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
Itchy Waza Friday, my darling. Waza Friday.
Uhlelo Waza Friday liviki sineqembu le isambulo gospel leli qembu. Lidabuka eTsholotsho kodwa lichula likwele South Africa. Lapha liphethe indlalethi lalo lokuqala elesihloko esithi Baba Lazaro. Njalo lithi lizakwethula elesibili ekupheleni kwenyanga. Nangumholi waleli qembu uLungisani Mpofu exoxa noNtukameli Khomo weStudio 7.
Bazalwane ngilanga selela iJerusalema, 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 iJerusalema.
Ngiyabingelela kuzindawo zonke elikuzwa abantu bakaThixo. Ngizazisa nami emphakathini ngizethula ukuthi nami ngikwazi ukungena ebantwini ikho engingakuhlebisa okwasekuqaleni.
Ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Inamba engizoyishiya ithi 081 003 468. Inamba esitholakala kuyo WhatsApp nakuma calls iyatholakala. Siyabonga futhi ukuthi uma lingaseluleka izandla lisichase ukuze nathi sikhule.
Abalandeli ubatshela wapha amazwi?
Kubalandeli bakhulise abaculi bakithi kuze nathi sibe nento enhle ezweni lakithi. Kuzindawo zonke noma ungabe uwuphi umculo ufanele ukuthi asapotwe, njalo ufanele ukuthi abantu bamnikeze ithuba bazwisise lokhu abe esuka eza nakho nokuthi bamsapote bamkhulise. Bese ngibonga kubaphathi bomsakazo weStudio 7 ozama ngamandla onke ukuphakamisa abaculi noma ukuveza abaculi bakithi emphakathini. Bonke abasebenza ngemsakazo ngabe ngahlala bekwenza lokhu
ubuhlungu bazalwane ukuphila kungelathi abanengibelu
Siyabonga Ntukameli Khomo elulungisani Mpofu umfanekaya zashasibili. Siyabonga kakhulu Mpofu. Ye, singakayehlukani wothi sibone ke esilakho kwe-live talk namhlanje sixoxa ngemidlalo ye-2024 Paris Olympics.
izindaba zethu ebezikhokhela namhlanje. Inhlanganiso ye-Amnesty International ye-United Nations isigodlo seMelika eZimbabwe labo zokholo bakhala ngokubotshwa mahlana kwabantu kwele Zimbabwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.